okwamanje udaba lukaNdweni seludlulisele phambili njengoba kuvuke ephelele kwazi kwakukhulunywa ku-provincial level. Kade seludlulele phambili selukunational level. Sikhangele ukuthi ku-national lapha kulapho abazakwenza khona isinqumo abasibonayo ukuthi yisho esifaneleyo ngodaba lololo luxoxwe ku-province.
Abantu bafisa ukubakwazi ukuthi kuvele nxa sokuthethwa isinqumo esinje kuyasuka khonapho-ke ezigabeni kusiya-ke elizweni lonke. Ku-national level khonapho sikhuluma ngabantu abanjani abakukhangelayo?
Sikhangela nge-National Chiefs Council, i-council eyiyo ekhangele ihlelo zezinduna zonke eZimbabwe. Ibe sithi i-national level.
Singathi kulabantu abangaki khonapho baba Khumalo?
Mphose, mbona ngani singamashumi amathathu mhlawumbe le 36 ngiyabona singu 36.
Singathi lezi zinduna kuphela akulomunye umuntu?
Hayi, zinduna kuphela ezikhethwa ngama-provinces esiyamele iZimbabwe yonke.
Singathi khonapho nxa kukhangelwa udaba olunje kuyakhangelwa lamasiko abantu kuyenziwe njalo kumbe kuyabe kumiswe njani?
Kakhulu kuyakhangelwa njengoba nisitsho ukuthi kukhethwa ngama-province anti la masiko avele ashiyene ngezindawo. So babecumulula bonke khonalokho bengama-province ukuthi njengoba kuludaba oluvela ku-province ethile i-province ethile isebenzisa ama-cultures waphi.
Nxa bengakuhluza-ke khonokho sokusiya ngaphi induna?
Sokusiya kuminista.
Yes, singathi-ke
uminista nguye osekwedlulisela-ke ku-president. I-structure sethu sivele suka ku-province siye ku-national, ku-minister siye ku-president.
Imuli-ke iyabe ime ngaphi khonapho?
Imuli eqakathekileyo phela nxa kulezinto ezinje kuvele akwenziwa lutho kungazange yona ibuze ukuthi yona ikubona njani lokho okuyabe kuqondane le ndunana leyo. Kuqakathekile.
Singathi
ukuthi imuli ibe yiyona elesandla esikhulu ba ngaze kuphonga province ngibe i-national iyekhuluma ngoluthe olungazange luvele emulini iyabe sikhangela ukuthi imuli yona ithele.
Singathi imuli yakhuluma ekufisayo la kuthatha khonokho?
Imuli nxa ingaze ikhulume ekufisayo phela angithi lapha sokucunga ubululula ku-province la ku-national ukuthi khonokho kuphumele emuli kuyahambela yena yini le mkhuba yakuyona leyo ndawo kumbe le mkhuba yena leyo muli. Yikho kuqakathekile kuyabe kukhangelwa-ke phezulu khonale.